Ama fees adazethwe US dollar besithi khona imhlolisi eyabhalwa ngoJune leka ezabhalwa ngoNovember. Izimali zakhona zifanana lezo ezabhadalwa last year. So ngabona ukuthi last year izimali zazikade zidazethiwe nge-US dollar abazali bakwanelisa ukubhadala ngezim dollar at the interbank rate eza-announcewa. Ningakhangela inotice ezizayiphumisa emaphepheni sitsho khona ukuthi i-registration eyabhadalwa nge-US dollar iza kwenzakala between 8 no 15 March. I-70 interbank rate eyabe ikhona ngo-8 March. So labo bazali abayabe befuna ukubhadala ngezim dollar kuyamele bamelele u-8 March ukuze bazuze i-rate, i-interbank rate eya-announcewa yi-ZinTech ukuthi bazekwanelisa ukuthi babhadale ama-exam fees.
Izikolo ziyavunyelwa yini ukuthi izithi hayi thina sifuna ukuhlawulwa nge-US dollar kuphela kumbe akukho lokho?
Okwa-announcewa nguhulumende ukuthi umzali ubhadala nge-currency yena a-comfortable ngayo. So nxa umzali esithi yena ufuna ukubhadala ngama-US dollars uyabhadala nge-US dollar. Umzali nxa esithi ufuna ukubhadala nge-rand uyabhadala ngama-rand. Nxa ufuna ukubhadala nge-zim dollar uyabhadala nge-zim dollar. So isikolo asiso esithethe ukuthi umzali ubhadala nge-currency iphi, kodwa ama-currencies wonke lawa ngu-3 engiwakhulumileyo avunyelwa ukuthi abazali babhadale.
Inxani khumbula kuhle madlamini imhloliso kaJune ibingasekho uzanqondisa khona apho nxa ngilahlekile kodwa nxa kuyikuthi yikho khonoko ibingasekho kungani likuboneka ufanele ukuthi iphenduke
iJune jam asikho ukuthi sasivalisile ungakhumbula ukuthi uzulu lonke jikelele kwaso kule COVID-19. I-COVID-19 le yadisturba kakhulu amakhalenda awesikolo. Kwenzeka ukuthi laba babebhale umhloliso ekaNovember babe sebebhala noma ngoJanuwari kumbe ngoFebruwari. So kuyenza ukuthi thina singakwanisi ukuthi sibhalise abantwana umhloliso ngoJune. So kathesi ngoba amakhalenda asebuyelile kwi-original system sesekwanelisa-ke ukuthi uJune akwanise ukubhala.
Kulabanye abazali abakhalayo bathi amafizi lawa ayasehlula lanxa nje kuthiwa umuntu uyavunyelwa ukubhadala ngemali yaseZimbabwe ungathini kubona labo bazali?
Angeke ngatsho lutho ngendaba yokuthi ngiyakwazi ukuthi ukuswela kukhona. Kodwa masikhangele ukuthi ama-fees lawa for abantwana abahamba kuma-government schools asubsidizwe uhulumente. Uhulumente khangele ukuthi bayazwisisa ukuthi kunokuswela phakathi kwabazali. So basubsidize nge-55%. Laba abahamba ezikolo ezi-private yibo abangasoze babe le-subsidy.